ndiri Washington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge utanono kawande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa ukuthi uthi uza kukhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. UKasukuwere uthi enganqoba uzasungula isikhwama semali elibhiliyoni elilodwa kuphathisa abathinteka kusehlakalo seGugurawundi.
Kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange-$3.5 billion.
Kodwa abanye bathi inyathelo elingathathwa ngukasukuwere alisoze lamukeleke.
Yebo kambe ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugurawundi wafaka i-$1 billion laphana yona lexoxwayo. Kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment kazange wadlupha ngakho, kazange wabuza ngakho.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalele parliament alichumi esiya kubandla elibusayo elezano PF.
Isenzo esisichiye siche amathe asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi, njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla le-MDC kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Umthethwandaba we-High Court izolo ugcizelele isicelo sokumisa uKasukuwere ukuncintisa esafakwa lilunga lezanu PF umnumzana Lovedale Mangwana othi yena ngokuhlala phandle kwelizwe okwedlula umnyaka lengxenye i-18 months uKasukuwere owabalekela eSouth Africa ngemva kokususwa kamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho akumelanga ancintise. Kodwa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uKasukuwere uthe ngokuthatha lesi sinqumo umnankagwa uthetheze olulenkume kodwa kavezanga ukuthi uchoni ngalokhu. Lokhu esikudaba lukamnumzana Kasukuwere uthi enganqoba kukhetho umbuso wakhe uzasungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazwe weGugurawundi esiyimali engamadola alibhiliyoni elilodwa. Ngesizwe amazwi esikhulumeli sakhe unkosazana Jackie Sande asithumele wona.
Uva ukuthi akhulume athembise njalo kulabanye ababuye besola njalo besithi imali yona leyo izatholakala ngapi. Kodwa thina sithi kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange $3.5 billion. Imali le azange yabonakala ukuthi isebenze njani. So ukuthi i-$1 billion imali encane kakhulu ukuthi hlawule abantu laba abalahlekelwa izihlobo njalo abahlukuluzwayo ngesikhathi seGugurawundi. Indaba yeGugurawundi yathola ukuthi indaba lokhu kodwa nje ingapheliyo enkulumeni zelizwe leli ngoba usobala ukuthi labo abalahlekelwayo abakasuthiseki lezincumo ezithathwe nguhulumende ukuthi bona bahlawule kumbe ukuthi khona indaba yangkhona ixoxe njalo kutholakala ukuthi abantu bangaqhubekela phambili kanjani. Ukuze abantu baqhubekele phambili kumele kube lenhlawulo yonaleyo. Kumele njalo wonke umuntu olahlekelwa izihlobo kumbe ngabazali bakwanise ukuthi bathole izithupha ama birth certificate abo kumele njalo uhulumende oyabe ebusa ngesikhathi leso ende uyena umnumzana uKasukwere uthe namhlanje ezabusa mhlane ezaba ngumongameli indaba yeGugu Rwanda yesondaba ukuthi izayalisa ukuthi ixoxwe ngayo kumbeni lalabo abalahlekelwa impilo zabo bengakhunjula usho ukuthi khona ukuze abantu baqhubekele phambili kumele uhulumende avume ukuthi ngiqiniso kunabantu abalahlekelwa impilo abantu ababulawayo ngesikhathi seGugu Rwanda la khona ukuthi izihlobo zabo zivunyezwe ukuthi nxa zifuna ukuyafaka ama tombstone okukhumbula ukuthi wababe kumkhumbuzo ukuthi umuntu lo wake wabakhona njalo wabulawa ngesikhathi seGugu Rwanda konke konoko kumele uhulumende abe phakathi kwakho avume sibili akufake egcekeni ukuthi ngokweqiniso ukuthi iGugu Rwanda yabulala abantu abaningi bacithekelwa impilo balahlekelwa izihlobo abanye balinyazwa ngesikhathi seGugu Rwanda so thina sithi i1 billion ingabe futhi sikhane ukuthi imali encane ukuthi lokhu kwenzakala ukuze ilizwe liqhubekele phambili sifuna ukuthi ilizwe liqhubekele phambili abantu bebambene nxa labo abawonelwayo sebesuthisekile ukuthi sebehlawuliwe okwaneleyo njalo sikhane ukuthi uhulumende abe lokuxolisa sibili ukuthi lokho kwenzakalayo wakukubi njalo akumelanga kuphindwe sisiya phambili
lawo ke ngamazwi kankosazana Jackie Sande isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kunjalo nje abanye bayemukela imbono kaKasukwere eyokusungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazo weGugu Rwanda kodwa abanye ngabathi indlela athi kuzasetshenzwa ngayo ayisoze ithobe amanxeba ngesizwe imbono yengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
yebo kamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugu Rwanda wafaka i1 billion laphana yona lexoxwayo kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment kazange wadlupha ngakho kazange wabuza ngakho waphila nje sengathi akula Gugu Rwanda waphila njengomgabe okwesibili okuyikho okuqakatheke kakhulu yikuthi akwenziwa ngendlela lenza ngakhona kuqalwa ngeqiniso iqiniso eliveza ukuthi umonakalo owenzakala ebantwini owenzakala esigabeni ungakanani lo monakalo yiwozala imali edingakalayo ukuze kulungiswe wona umonakalo wakhona ungakhuluma nge 1 billion kusengenzeka ukuthi mhlambe kudingeka i30 billion kudingeka i100 billion kudingeka i200 billion kudingeka i400 billion so uyithethe ngapi 1 billion yona le ayokukhulunywa ngemali ayithethe nje emoyeni ingazakala ukuthi uyithethe nga bekufanele ukuthi kuqalwe ngeqiniso vele yilo ke lizala ukuthi kuzadingeka malini ukuze kulunge umonakalo i1 billion hayi kayibekwe eceleni ukuze kuthuthe iqiniso yilo elizasitshela ukuthi kufunakala malini
manje nxa sikhangela ukwenzakale izolo ukuthi kuthiwe engancintisi kukhetho kungakutshengisani lokhu kuyatshengisa na ukubana ibandla leZANU PF lingenwe yikwesaba ukuthi engangena uKasukwere kungaba lokuphambaniseka ekuqhubekeni bebusa ukubona njani wena
iye khona bekucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuthi uKasukwere athathe linye ivoti ebeliza yakuZANU PF ikakhulu labo ababehambisana lomgabe kakhulu ngesikhathi esuswa esihlalweni ngo-2017 kodwa akula siqiniseko sokuthi bekuza kwenzeka kanjalo ubengangalithathi lelo voti kuya ngokuthi ubeza campaigner okungakanani kanti njalo wamukeleke okungakanani kuyinto yokucabangela lokho okuthiwa ispeculation ngesikhiwa ukuthi sicabanga ukuthi kungaba nje kube nje kodwa ke iZANU PF kakubalekela ukuthi umuntu nje ongaqathi ivoti kayimfuni la kancane ngakho ke lanxa ubezaba yi-presidential candidate yona liyani iZANU ayijise esihlalweni ibingasoze imamukele la kancane ukuthi akhampeni iyo indlela okuphilwa ngakhona kuleli lizwe ngakho ke kakumangalisa ukuthi uyacina engaso candidate kodwa ke lanxa kade ezaba yi-candidate lanxa engaba yi-candidate ithuba lokukhampena vele kasoze alithole yikho ke ngikhangelelanga ukuthi angathola ivoti ningi engatholanga ukampena ngoba bazamvimbela
lo ke ngomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje, ibandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalele parliamente alichumi esiya kubandla elibusayo ele ZANU PF. Ngolwesibili unobhala jikelele we ZANU PF umnumzana Obert Mbofu wamukele amalunga eMDC amane abalisa unkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondia, Winnie Nkankuni lo Virginia Mafuta. Wazisa njalo ukuthi kulamanye amalunga eMDCT asePhalamende ayisithupha ayengekho khonapho kodwa asehlubukile lawo ayangena kuZANU PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Isenzo samalunga ethu la akade engamalunga edalele parliament njalo iningi lakhona kungabantu akade behlala ku national executive isenzo esisichiye siche amathe asikwazi ukuthi sithini okwakathesi njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubadlale MDC kuyini. Ngakho sisazo zibutha njengobukhokheli mhlawumbe maduze ukhetho lungakafiki ukuthi sicubungule izizathu zonke abangabe beziphile maphambilini bese siphawula kabanzi esikucabangayo ngesenzo sabo lesi. Akukaze kwenzakale ku-MDC ukuthi silahlekelwe ngamalunga amaningi kangaka ngasikhathi sinye. Yebo, abantu bayatshintsha amaphathi besiyalelale kodwa lokhu lathi hhayi akusichiyanga silo mqondo omuhle. Ngakho yinto okuzamele ngesiphangephange sihlale phansi siyicubungusise. So nxa amalunga esephawulile ukuthi nibathini ngakho kukhona sizakhuluma-ke kabanzi esikucabangayo ngalokho. Kodwa esingakutsho ukuthi njengabantu abakholelwa kulungelo loluntu siyabakhulula njalo sibafisela okuhle khona le asebekhona kuzanu leyo esingaziyo ukuthi isitshintshe yabamnandi kibo ngasuku lunye. Amanzi akhipha amanzi ababayo asemnandi kanjani ngesikhathi esifitshane kangaka. Ngabantu akade silabo isikhathi eside empilweni zethu nanku sebejikile abaselathi.
Bathi baxotshwe yibukhokheli bukaMonzora. Uthe ekhuluma umama uLindiwe Maphosa wathi uMonzora uselibulele ibandla sokuyinto nje edlulwa la iBurial Society.
Bangaba ngamagabazi ekukhulumeni omama uMaphosa kodwa iqiniso ukuthi iMDC yonale yiyo eyayibathumile njalo bebesalawo amathuba okuthi batsho izinsolo zabo atsho ukuthi sizizwe seziphuma kini onozindaba ukuthi basola ubukhokheli bukaMonzora. Iqiniso yikuthi asenzanga kuhle ekufakeni kwama-candidates ngoba kangenanga ilizwe lonke kodwa lezo into bekumele sizihluze sisonke labo omama uLindiwe. Mhlawumbe baswele isibindi kodwa njengabo mama abakwazi ukuletha umuntu emhlabeni besibathembile ukuthi baza kuba lesibindi sokuthi kudlule lokhu bekhona. Kodwa hayi, asila nje iqhubu esibabambele lona, asila sikhwili, sibafisela okuhle besiyaphambili. Nxa bukhona khona ngale ubuhle kuzana uPF sizabubona ngabo njengoba sebebone ububi bonke ngapha kithi esikhona.
Ngaphandle kwabane laba abaphumele egcekeni, abanye laba abayisithupha ukuze babe lichumi bakhona yini abazekini balazisa ukuthi hayi bona sebehamba?
Abazanga basitshela ngokusemthethweni kodwa sikubona kundlela zokuxhumana zona lezi. Sibona njalo ukuthi kokunengi kwakhona siyabe sisonke abayilanduli leyo mbiko okungatsho khona ukuthi sebehambile. So asingeke sikuphike ngoba abanikazi bakho sixhumana labo kubo WhatsApp kumagrupu manye abazange labo bakulandule khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT. omunye oMDCT okuthiwa laye usehlubukile waya kuZANU PF umnumzana Peter Moyo ongummeli weSouth Atone edalele eParliamente ukulandule lokhu ungqoqwa yenze le Studio 7 izolo esithi ulokhe elilunga le MDCT.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote lenkulu.
Asamben matuta siyo
vota. Ukwa manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umongameli wele Iran umnumzana Sayed Ibrahim Raisi uzafika eZimbabwe lamuhla kuhambo lwelanga elilodwa olukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi umndeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wamukela ngenjabulo imbiko ethi uhulumende ufuna ukufaka esinye njalo isithombe sikamuyi eHarare. Leli phephandaba lithi kuzafakwa lesithombe sikamuyi umnumzana Robert Mugabe kwenye njalo indawo eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndithona njani, ndithona njani kusitudiyo. Nangubaba, nangubaba lapha uyakhuluma uthi yena umthwakazi, uthi umthwakazi kuyini, uthi ilizwe leZimbabwe lincane. Kambe baba uqinisile, ilizwe leZimbabwe lincane kulamanye amazwe ale population eless than 1 million, kodwa ngamazwe iSeychelles labantu abangakanani, for example ilabantu abangakanani, mani engamazwe alabantu abalutshwana kulabe mthwakazi uthoni ngasithi into eZimbabwe labantu abalutshwana. Asicela sichazisele kahle khona ukuthi uJohn wena nxa kuyikuthi wena uthanda into yeZimbabwe owawuzwisisa ukuthi umthwakazi kuyini, sicela uzithulele, sicela uzithulele, thina siyakwazi ukuthi umthwakazi kuyini. Njalo umthwakazi into ekhona, lilizwe elalivele likhona. Wathi lokuchazisela ungathi iZimbabwe incane, iZimbabwe incane, hayi baba sicela usixolele khona apho semathebelele South igama la
ngofukane. Siyabingelela emsakazweni sibonga umsebenzi omkhulu ngakho lisiphathela wona. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe sezwilima kanjena iZANU PF lo president wakhona. Ukuthi uzahamba emaralini egqukuzela abantu ukuthi akuladlame, kafuni kube lodlame kuma elections. Kodwa abantu abasondelene laye o handyman bakhe o energy mutoti besenza udlame olungaka, behamba begadwa amaphoyisa bephethe ibhamu bedula abantu. Umnanga kungasi isitshethi kakwazi lokho, ngoba umuntu osondelane lomnaka kho nguye energy mutoti, basondelana kudala besondelele ukuze kube yimanje. Kambophi kamkhuzi kodwa bese hambe tshela abantu ukuthi i-election ngafuni ukuthi abantu bebechaye wena kungeyothuma abangani bakhe abasondelane laye. AmaZimbabweni wonke athanda ukuthula noma uyabe ukuzana, hamba ovoteli change ukuthi kuma next election ngeminyaka ezayo noma uyabe ungasekho emhlabeni ingane zakho ke zithole into othiwa yi-free election. So ngama opposition wona as long kuyiZANU PF udlame nge luphele kulelo lizwe. iZANU PF udlame first name yabo, vele baphila ngodlame, iparty leZANU bayivula ngodlame. So ngeke bakhohlise amaZimbabwe ngoba sebababona ngani bayilimi ukuthi mabekhuluma into babalalela ngale bejike besenza okunye. Bathi asesingenza udlame ngapho, mabejika ngale bebe yibo abenza udlame ngoba sebabona ukuthi amaZimbabwe athambele kakhulu ukuzwa amanga, bewavuma amanga la kusasa bebavotele ngamanga. AmaZimbabwe avume ukuthi iZANU PF idlala ngabo ngamanga kuphela, ukuthi bezikhiphe enkingeni odlame abakhiphe yonizani kuphela. Siyabonga
Studio 7 linjani hlobo zami ethandekayo. Hayi sina siphilile, siyaphila kuko kubi. Unxube lokhulumayo midrain sathanda ukubonga kakhulu umsebenzi wenziwe yiFIFA leCAF laphiana ebuyiseleni iZimbabwe Continental for Peace ya emdlalweni kuze abantwana bakhona ukubonisa italenti labo ya bekungasekho right bengasabonakala belikhulu ibhola into eright ibhola into ehlanganisa abantu so hayi yenza apho kuleyo ndawo laphana okanye ziFA CRC ya bonke abazemidlalo basithembe ukuthi hayi wonke umuntu wasezimo ujabulile kuleyo ndawo.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle nyani bingelela okhulumayo ngumpande Plumtree. Ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakala ebhoda yethu emayitengwe ibuhlungu kakhulu ibhoda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana khona kumpumalanga emashonaland khonana sekuyiba sebebusa ebhoda yakithi kubuhlungu kakhulu lokhu kube kuya ngami ngabe kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isosha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi ibuhlungu kakhulu le nto le sengathi kungaba lo munye umzamo ongenziwa kahle kahle ngicele bemfisa ngesami isifiso ngathi uchief uyani lo chief Mathema ngoba yomadoda engiwabona akhona emathebeleleni kube kuya ngami mpela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholosho la aseplamthi sike sehlangana phakathi kumazamo nyama emfuleni kuye kube khona enye into esiyikhulumayo le ndlula zethu zenezi ezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu daba ngoba akusayenzi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebeleleni besenzisa yonke into akusayenzi.
Linjani ngapho baka Studio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila igama lami nguQhubani Sibanda. Hayi ngithanda sinami ukuthi silamke ngijikajika kwamagama amabili amathathu sibili ukuthi ngiyamangala sinama size umuntu alokhu ekhuluma ngezanu manje ukuthi kusiyaphela inye 5 years malokhu yabekho ukubusa izanu siyabe sikuphi khona lapho siyabe sikuphi abantu abazama ukuthi behlale phansi bekucabange sima umuntu ocabangayo sinabanye nawe ubona ukuthi ma sibili yabo lokhu ukukhuluma ngezanu ngalesi sikhathi izinto zibheda kanje hayi abantu abazama ukucabanga zibekukhuluma ngezanu yeke sizame enye impilo enje akukhuluma ngezanu thina sidubeka kanje lokhu silizanizani hayi mina ngilapha eSouth Africa ngokuhlala ngibeflabhusi hayi ngazalelwa khona
linjani Studio 7 linjani lonke be-Studio 7 linjani bonke bantu be-CC sithi asabe sevotani singene embusweni ngathi sike sihlale kuhle bantu be-CC nabantu begoli lina bantu begoli ngelani kube likhuluma liba ngumsindo lisegoli beyanizovota la awula muntu ozalivotela kunje eZimbabwe kunje beyanizovota la kuyabe liba ngumsindo lisegoli ngelani kuba zibulokwe liba ngumsindo egoli beyanizovota la asoe silivotele thina silinunisele ilizwe lina lisilungiselana lalusele ilizwe selikhona libuya lapha sesithi hey wathwathwathi beyanizovota bantu besegoli nina likhuluma kakhulu futhi laba sibhizi siyakhampena sethu sewa lapha siphosa lokubulawa nalokho elibhizi khona begoli isithi hey izanu hey i-CC beyanizovota la lingabe likhuluma ngomlomo lisegoli ngiyabonga yimi engaziqambi ngebizo
linjani basakazi linjani olibingelela ngunkosi umfoka Dlamini funa kamlangeni ophuma endaweni yasenkaya ya bengithi ngixele kakhulu lapha ngendaba yokhetho ya ukhetho khona kufanele libe yi-free and fair odliwe udliwe and bese ngibuya kakhulu lapha endabeni yabo umthwakazi abantu bakomthwakazi mina ngindebele uqobo mpela uDlamini sibili umlangeni kathi into engizivuzayona abantu bakamthwakazi bangayi abangakhuluma ngokuthi bangakhuluma ngokuqinilizwe nawo i-generation yesingayo kulabantu abalezindlu lapha abasuke esishoneni le i-generation besingakingayo babonani intona le bangayilungisa lula nxa kuthiwa kuqinyeliswa lokhu yikho kuthiwa yikuphupha yazi ukuphupha ugada ifremechina ungasoze wafa wayigada yikho khona lokhu angeke bafa bakwanisa laba abantu bakamthwakazi ngamagwala okucina amapholisa abanxeba kanxeba kakhulu lapha besibabona lapha bezama ukutshona beprotesta okungacaciyo lapha phambi kwabo-trail gold wathwathi laba vele njengabo abahle bethula abantu bakamthwakazi asikhulumi lo mthwazi thina singangcono sikhulume ngezandla etripusi abantu esiyibo esibabona kthi yiwo amadodadoda lezibindi loko kahle abantu bakwamthwakazi laba abafe baphinda ukuthi bangafa babusa ilizwe leli lokhu kwehlula lokhu kwagcina ngenkomo kakhohlwa hlolo ukuthi nasibhizi silungisa ukuthi izinto zibe right bona ababhizi bakhuluma into kamthwakazi why you right umqondisi moya engangena ngawo right wamela ukuthi abe ngupresident ntsha wanti vele uthena kala 20,000 US so kutshengisa ukuthi akule lapha bakhona kahlame kashana le ngichitha isikhathi sakhe le nasikhuma abantu amadoda-doda ngale nothi lokhu
inyabingelela inyabingelela lapho Studio 7 uNdlovu lapha eFenegrali hhayi kakhulu madoda ngithi manje mphawule lapha njengoba izani sivala isiba lithambo elivala umsobho kodwa-ke akunandaba bona-ke abakhampeni kuphela abakhampeni noma bangene door to door abe-triple c ya but enye into umqondisi inkinga yakhe ukuthi yena uyabandlulula umbandlula ngumhlobo so ngeke awine umuntu onjalo ngeke abuse lo nkulunkulu akamphe ukuthi abuse ngoba uyabandlulula abantu ngomhlobo into ehluphayo lo into ehlupha kakhulu umqondisi ya
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umhlangano womanyano we-NATO uphelile izolo lanxa ele-Ukraine lingavunyelwanga ukuba lilunga. Kube lezithembiso zokuqhubeka ngosizo lwezikhali zokulwisa ele-Russia. Umongameli wele-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ubeke watshengisela ukucunuka ngokungemukelwa kumanyano we-NATO obuhlangene kwele-Lithuania ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ye Ukraine kuthiwa bazayinika abathi yi-protected status njenge-Israel ngoba ukufaka i-Ukraine ku-NATO masinya kuyahle kuphambanise i-Russia kube ngathiwa sokule Third World War umhlaba wonke jikelele. So enguzwayo engubalayo emaphepheni bakhuluma ngokuthi bazanika i-Ukraine ama-security guarantees abaniki Israel ukuthi ozayiqala labo abantu abaningi basebemelayo but bengayingenisi ku-NATO ngoba siyakwazi ukuthi i-Russia vele yathi yona i-red line bangafaka i-Ukraine kusigabeni se-NATO kuyabe sokukhuluma ukuthi sokuliwa all over the world akusela ma-break. So hhayi siyabe sesibona ukuthi after this meeting umongameli welizwe uBiden lamanye ama-countries anjengo-Britain laba-France Belgium Germany bazakhetha yiphi indlela ukuthi bancedise i-Ukraine ngoba sibona ukuthi hhayi batshaya insimbi okweqiniso qiniso.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bakandi Miri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Hove, Atat Goriwa, Thomas Sipasi, Murai Jena.
Nanso ke ingoma iyahlatshelelwa iStudio 7 ngumfundisi uMoyo. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli uMnumzana Sevia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Ibandla le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedale lephalamende alichumi esiya kubandla le-ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.